sokuleminyaka ethile kuminyaka ezithile esisebenza gadalala ngenxa yokuthi nxa siba lemihlangano le esiba layo emalokishini wonke emawadini wonke into nje ehlala ivukile ukuthi silohlupho olunje abantu abethu sebegalulwa kuzidakamizwa ngenxa yokuthi kulabantu abathengisayo ngikhuluma kanje phose iviki leyi edlulileyo imaviki amabili adlulileyo sike saba lomhlangano entumbane hall okube kule ingxenye ezikhulumeyo efanele zikhulume ngayo nale ndaba yezidakamizwa kwasokusiba-ke labanye abantu abalokuganga abanye abantu ababekuganga ababezama ukubana indaba lingaxoxiswana kulowo mhlangano kwacaca ukuthi bona bobani ukuthi basetshenziswa yibona kwakungabantu abasha but sakwazi ukuthi basetshenziswa yibona abantu abadala abayiziganga abathengisa izidakamizwa ebulenjini laba besikhona sikhuluma ngakho ukuthi abantu ababalekele izidakamizwa lezo njalo siyabonga ukuthi sike sasanxuswa lapha emapholiseni lami ngamela inhlanganiso e-Rose Camp laphana ebizwe izikhulu zamapholisa kulo commission okhona laphana okuthiwa ngunyabaza nguye owayebizelwe umhlangano kodwa-ke saba lesikhathi esihle sibili okwakulethwe nje ingathi ezijiyeneyo sikhuluma ngazo izidakamizwa zaba ingxenye enkulu yokubana sokufanele ziqedwe lezi zidakamizwa abantu basebenze bendawonye njalo phezu kwalokho futhi siyakukhola ukuthi siyakhupha okungama-pamphlet esikhali ubana kuphume kunikezwe i-community ukwenzela ukuthi sitshengise ingozi yalezi zidakamizwa ezikhona le mhlanganweni yethu futhi esesiba layo khathesi akulamhlangano esingabi layena le indaba yezidakamizwa sikhuluma kulo mhlangano wa-25 enketha ibiyingxenye yenkulumo kumatshe endaba ekhona izidakamizwa bezikhona so ungaze uhambelwa kangaphi kukhulunywa ngakho
ngokubona kwakho ungathi uhlupho lolu lubhahile kakhulu yini edolobheni lakobulawayo nxa singaqathanisa lamanye amadolobho
eqinisweni yukuthi indaba yezidakamizwa emzini wakobulawayo isiyindaba ebhahe kakhulu singananzelela thola ukuthi akusela lokithi kumbe iwadi ongahamba uthole kuthiwa kula ndawo lapho kuthengiswa khona izidakamizwa futhi into emangalisayo ukuthi indawo zakhona kumbe izindlu lezokuthengiswa khona izidakamizwa ziyaziwa lanxa abantu abelokuhlakanipho ukuthi uyathola ufika umuntu okubhadala imali apho kuthenga izidakamizwa kodwa bese kuhanje usethathwa izidakamizwa lezo kwenye indlu kodwa izindlu zakhona ziyaziwa so ngithini lapha ngithi kubhake kakhulu and sizwa sokulokuganga futhi okukhulu okwenzakalayo ukuthi abanye bona abathengisayo laba abazisebenzayo bethengisa ezikolo laphana emagedini ezikolo bethengisa amabhanzi bethengisa amasikonzi lani lani kuthiwa sebefaka izidakamizwa phakathi kwamasikonzi abantwana besikolo bethenga so kuyatshengisa indaba le isibhake kakhulu ngoba kathe sisitshaya abantwana abancane abangelakucala abangazi lutho injongo kuyikuthi ungaze uthathe izidakamizwa umzimba uyakuthi usithi ukuze uqhubeke usebenza kuhle lalo uzithatha nsuku zonke so laba abantu izigangi lezi ezinto ezikhona ezinye ezithengisa okungayisibo bonke zenzela ukuthi zingaze zifake izidakamizwa abantwana bathenge kanye sebebuya kuye bethenga nsuku zonke ngoba umzimba wakusufuna ukuthi ahlalisana namasikonzi kanti kule nto efakiweyo kodwa kulokhu kusebenzelana ndawonye phakathi kwezakhamizi phakathi kwabantu be-child protection kwabantu uhulumende ikakhulu iZimbabwe Republic Police abantu be-social welfare bakahulumende le sivuso sathi ngobuningi kubhizi abantu babhizi bayagijima ukuthi bancedisane babambisane njalo sile nhlanganiso ezikhona ezabantu abatsha lazo ziseziphathekile ezinye kulolu hlalo la njengezakhamizi inhlanganiso yebulawayo progress association silogatsha lwabantu abatsha lalo lubhizi ukubana lugijime kodwa esingakutsho yikuthi uhlupho yikuthi khathesi izidakamizwa zithengiswa ngabantu abatsha zithengiswa abantu abadala kusitsho ukuthi sokufanele kube sibe lama-programs oyiwo ajonge ukuthi athinte bona abadala bonabo kuyiwo abathengisa lezo zidakamizwa ukwenzela ukuthi indaba yezidakamizwa ime ngoba eqinisweni kubana sibulala abantu abethu bese sibulala futhi lokuthi ikusasa yethu ingabi khona nxa sidakisa laba abantwana abancane abangelacala.